Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-3 ngwakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lowezisebenzi uMnumzana Paul Mavima awubanga lesi sombululo kudaba lwezoholo.
Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumeni. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozivuyeleyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi.
Abathengisa impahla ehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isuba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani njalo itholakala njani.
Abantu makhaza bathi abalufinyeleli uhlelo lukahulumende olemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ithengiswa ngemali eningi kakhulu okokuthi vele abangeke bayenelisa. Usomlomo edalele The House kwele Melika unkosikazi Nancy Pelosi ufike eTaiwan izolo obekuthiwa angaluqobi ngele China, osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo lomphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lowezisebenzi uMnumzana Paul Mavima ngomvulo awubanga lesi sombululo kudaba lwezeholo. Kumbiko wethulwe izolo umanyano wezisebenzi zikahulumende othiwa Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uthi uMnumzana Ncube uvumile ukuthi umumo mubi, kodwa akathandanga ukuthembisa ukuthi uzakhweza iholo lezisebenzi, kodwa wathi bazangezelela ingxenye yeholo eliphiwa izisebenzi ngedola leMelika ngenyanga ezayo kwisilinganiso angasiqambanga. Izisebenzi zikahulumende zithi zizakuyabika kumalunga azo ukuthi kuthathwe nyathelo bani andubana uhulumende ethe wekela ukufeza izifiso zabo ezokuthola iholo ngedola leMelika. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuzi uMnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ntateli Chris, linjani ba? Umhlangano oyenziwe ngumntuli Ncube noMamvima behlanganele inkokheli zonke zezisebenzi uyasidanisa kakhulu masikhangela impumela yawo. Izisebenzi dala zakhuluma into efana nayo kuhulumeni. Besithabile ukuthi okwakuqala uMthuli Ncube kathumelanga abantu ngiyozivuyeleyo mathupha, kodwa kusobala ukuthi uMthuli Ncube esetshenziswa nguhulumende abangeke bakhumbule izisebenzi. Imibuzo esizibuza yona ukuthi kusukusela lamhla kusiya phambili kusiyafika uSeptemba lo abakhuluma ngaye izisebenzi zizabe zisidlani. Nxa sikhangela indlela i-RTGS ewangayo sikhangela i-inflation, sibuye sikhangele ukuthi i-$100 leyo kukhulunywa ngayo okuthiwa izakhutshulwa ngoSeptemba. Nxa bekhuluma ngayo lapha bathi bakhuphula umholo, kodwa nxa sikhangela ngobuyiyo bayo i-allowance umholo akhuluma ngawo uMamvima lo Mthuli yiwuphi? Ngoba thina sabatshela ukuthi umholo esiwufunayo $540. Nxa bekhuluma nge-$540 singajabula kakhulu, kodwa nxa bekhuluma ngomholo ongekho kuyasethusa kusitshengisa ukuthi abanakekeli isizwe seZimbabwe. Isisebenzi lezi esikhuluma ngazo eziningi kakhulu zinikeza uhulumende okuthiwa yi-service. Ababalisi bafundisa abantwana, akula production enkulu ekhangelwe ukuthi singenisa malini. Amanensi ayelapha abagulayo, akula production ekhona ekhangelwayo ukuthi singenisa malini, kodwa sinikeza usizo esizweni. Abantu bazathi ngijeze ngisebenzi ziningi izisebenzi ngasikhangela zonke zinikeza usizo esizweni. Futhi uhulumeni uyalubona usizo lolu ukuthi luyize kuye. Yikho ngelandaba labanikeza lolo sizo. Pho uhulumeni ekhuluma kanje izisebenzi kuthiwa zithini? Kodwa ke izisebenzi zivele bezimnikezile umbiko uhulumeni ukuthi ngoSeptember siya ma umsebenzi phose sonke sizisebenzi ezinye bese zinakanele ukuthi hayi umsebenzi ngoSeptember uzasetshenzwa nangu uhulumeni usebize abakhokheli bethu ebabizela nje ize le yakade ibizelwe abakhokheli bezisebenzi uhulumeni.
Umnomzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuzo. Abathengisa impahla ehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali yokusebenzisa. UNkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki eziningi njalo bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekhansili yaleli dolobho ukudinga isisombululo. Asizweni exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi khathesi sesisebenzisa imali zakwamanye amazwe, kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo, kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners, abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubiza sithi yi-RTGS. Then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ningakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestrateni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhane okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla ke nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala yini inzuzo?
Ngisakubisela emuva esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market. Esasikuwoda kwakukulutshwane, i-demand yayi-high. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing, akusafanani. Inzuzo usufaka nje enlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lo hulumende kanye lekhansili yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders, kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emveni. Bekuyibudlelwane beGundwane loMangoye. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza kuba ku-sector yena le informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapho esenza khona ama-engagements lo City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they've done so that we can be meaningful stakeholders within iCity Council and the development of our city. Kule hlelo eziningi kakhulu esilazo sila kuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. UBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela ke kathesi lobudlelwano esilabo le ministry sibambe kakhulu i-cluster yes small businesses ukuthi sinama SMEs. Imhlangano esihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile. Ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende, sikhangele le NDS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende. Kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe yimithetho kahulumende. Bese sibonga lama stakeholders wonke esisebenza labo. Kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa.
Lo-ke ngunkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abantu abathengisa ezitaladeni, eBulawayo Vendors and Traders Association. Abantu makhaza bathi abalifinyeleli uhlelo lukahulumende olwemali yamatshe egolide eyama-gold coins ngoba ibiza imali eningi abangayenelisiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula umnotho welizwe lithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle, kodwa wakathesi lukhanya lungahambi kahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibhanga leli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo, i-1500, njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili, i-2000, kuyona le iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuza ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins, njalo bakuza kuyinganekane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani, njalo itholakala njani. Njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo $1,800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu.
Asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Utsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo.
Ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Ukuphiwa uncedo lokungcwatshwa nguhulumende okwenziwe ingcwethi yezokulingiswa uKhonti Mhlanga akwemukelwanga ngesihle ngabanye abathi uMhlanga wemele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Abanye bathi bakhona abakumsebenzi wokuzilibazisa abaphiwa inhlonipho yesigaba iProvincial Hero ephezulu kulale ephiwe uMhlanga yena ayekwenza kwakubedlula kakhulu. Ngesizwe amazwi kaMhlanga esemhlanganweni wokukhumisana umlotha owawuqutshwe yiCommission yeZimbabwe Peace and Reconciliation Commission ngomnyaka ka-2020.
Nampa abantu bathi kakhulunywe ngegoground asibancediseni. Lonke langena phansi la e-America la start China la startani konke lichidubo khona ekhaya la. Ngihlezi libuya abantu yokhuluma emadoda ayi. Nansi tu. Khangela nini kanje? It's not new. It's not kathesi into eyenzakalayo, we are directing this dialogue to the wrong people. Eh? Abantu okumele lidirecte idialogue le ngabantu abafake ikhotoni endlebeni le phezulu abayibo amakhomanda abuye esigabeni zethu bezobulala abantu yibo abangafuni batsheleni babuye kithi abantu sikhulumeni labo lingabuye ngapha kithi thina sifuna labane yibo abangafuni ukubuya kuzokhulumeni lina libuye ngapha futhi imali kumbe uthanda amawetele
lawo ke ngamazwi kamufi uKhonti Mhlanga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba aGNEO. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uchaze umufi uBrigadier General Benjamin Mabhenge njengomuntu wayezimisele ukukhulula ilizwe. UMnangagwa wethule la mazwi izolo ebusuku emzini kamufi eHarare. UMabhenge uzabekwa lamuhla emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umantshi wedolobho leKwekwe uMnumzana Story Rushambwa lomabhalane emahofisini akhe uMnumzana Bright Mpiyabo bagwetshelwe ukuhlala ejele wenyanga ezingamashumi amahlanu nanhlanu 15 ngamunye ngemva kokufunyanwa belecala lokukhulula imoda eyangena elizweni ngokungaphandle komthetho. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Livuka njani maZimbabwe amahle, siyavuka lathi. Siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi. Besicelo nje sincane lapha engizama ukuthi siphuthume. Ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha, siyezwa kakhulu ma-councillors right. Kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukubhoda sisalele impela kakhulu. Ngingakhala yebo, kodwa sisalele kakhulu abantu abathethe ithupha sebebane bathatha izithupha nje izegi nayo kade ikhona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izegi ngabe yiyehamba emuva. Abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili. Khonoko yikho kwenze ukuthi abantu bazibasalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izegi ihambe eduze kakhulu. Siyaxolisa lapho ma-councillors, sicela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izano kwezela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa. Okunye esikhala ngako kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network. Ama-econet aphansi kakhulu nge-network yabo, iyasihlupha. Noma kulo mlayezo sifuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma kusemapholiseni, amapholisa angeke siwathole kuhle. Noma lo mlayezo kufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo, akusebenzi. I-network yabo iphansi kakhulu nasemngceleni kweZimbabwe leBotswana e-Ward 5. Ama-ward anala usuka kulapha e-Ward 5 kusiye ekhezi, ama-network akula. Sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu nga-network. Bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo, cela balungise leyo ndawo. Siyawuxolisa lapho ma kule phutha endikhulumileyo, kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo baphowethu. Siyabonga i-network ma-econet, i-network ma-econet. Siyabonga okhulumayo ngufamona e-Ward 5. Sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha. Siyabonga sorry kulandisa isikhathi esiningi kakhulu kenjahile.
Ukubotshwa kwalaba amaqembu aphikisayo aseZimbabwe ekhaya yikuvala ukuthi babona ubana bazonqotshwa, so yikwethusela abantu ukuthi thina singavoteli lawa amaqembu esiwabona ukuthi azolweta intuthuko ezweni. Yikwethusela abantu sibi lokho ukuba bebophe bonke laba abantu abaphezulu esizama ukubana basilwele, kodwa bayababopha ukubana bethusele thina abantu ukuthi singavoteli iqembu eliphikisayo. Lokhu kubuhlungu kakhulu abakwenzayo la abantu bezani government yasekhaya ezani, ukuthi laba bantu abaphambili okuyibo okumele basilwele babopha bona benzele ukubana thina besisabise ngalama election azayo. Kodwa ngezele kuboneke lokhu thina sohamba ngayo le-CCC sokunqoba konke lokhu lokhu akubenzayo kwana bayethusa besipophela amalunga ethu la sayakhethayo besibe bizama ukuthi besibethusele thina hayi kulonyaka ozayo ngeke bakuboneke lokho sizonqoba ngeke bakuboneke lokho leza ukuthi bayenze into ubana besethusele bebopha amalunga ethu hayi manje asethukanga sithi ke sizonqoba noma bengaze bebabophe bebethusele bethusela thina abalandeli babo bebopha laba ama-leaders ethu ngeke kusethuse thina sihamba ngonyawo lolu esibhele sihamba ngawo ubana abaphume embusweni bengasethuseli behlukumeza la bantu abasiphetheyo yikuhlukumeza njalo okungekho emthethweni abenzanga lutho laba bantu akula nto abayenzileyo embi balwela amalungelo ethu abantu so kubabopha lokuthi babebesethusela ukuthi thina singavoteli sivotele bona ake bakubone loku nonyaka ozayo abaphume
injani studio 7 injani studio 7 bakithi seze sidonda lokubhala lokufaka ama-auditi ngoba kabalwa mina uhluphe ngizama ukulutho ukuthi bakithi ama-opposition lawa kawakhangelisise kuhle indaba yezekile khathi why always sihlala sisehlulwa yizanupf ngoba kathi singaze siye kukhetho laba bantu bazawina bazazinika ukhetho lolu bathi bawinile ngenxa yokuthi kuzeki laphana abantu asebefakwe laphana kutshengisela ukuthi akulazeki lapha inhlanganiso yonana kayizimelanga so besicela ukuthi ama-opposition wonke ngayabambana la bantu sikhulumeni ngelizwe eliyi-one sonke sipopote sonke ukuthi no akulungisiswe imithetho yokhetho kukhululeke kukhutshwa abantwana babokhembu laba asebefakiweyo ukwenzela ukuthi ukhetho lolu luhambe kuhle ngoba baye abantu balungiselela ukuriga lapha so kuzima kakhulu bakithi asazi ukuthi kathi singaziwa ngubani kulo mhlaba ongasizwa ngoba sikhuluma kasizwakali sadaki kayisizwi i-African Union kayisizwa kuzima kakhulu bakithi kuleli lizwe
linjani basakazi be-studio 7 mina ngobulawayo into ekhona ngeyokuthi ilizwe kathesi alimanga kuhle kulokuxokozela okokuthi uma i-United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU ingathathanga inyathela sibili eliqinileyo lapha kuya kufa bantu khona phana okwenzakala ngo-2008 angazi ukuthi kanti yona i-SADC izikhathi eziningi ithule i-AU ithule i-United Nations ithule pho eZimbabwe lapha abantu bazalanyulelwa i-organization yiphi abantu bafile kakhulu lapha kusenziwa ama-election ladlulileyo egweru abantu babulewe nje kukhanya ukuthi babulawa ngabantu bezanu kathesi usikhala lo sithole babotshiwe abezanu abayibo abatshisa imizi emningi abo not even one wabotshwayo so khonapho-ke ijustice yakhona ingaphi ijustice ingaphi konke lokhu kuyakwenza kube le civil war ngoba abantu abasoze bephongubulawa nje beyekele ukuzivikela sizafika isikhathi abantu ukuthi enough is enough njengakathesi abantu bezivikele yikho ama-organization la anjenge-AU angenele i-SADC kayingenele i-South Africa kayingenele ngokuthi okwenzakalayo khathesi ukudonsela khona phana abantu abasebequnye izandla kuthiwa short sleeve long sleeve siyabonga
sanibonani ku-studio 7 olubengelalanga ngumama wasemathuneni south ngibingelela ngisemzansi afrika ngithanda nje ukuthi ngiphakamise umphakathi kakhulu ngithayi phambili into eliyenza into eyenzakala lapha kumphakathi elihle kakhulu umphakathi impela manje ukuthi azibuye emasiswini bequad never siyeni phambili sibe ningamadela kufa silele ilegacy yakomphakathi laba bathi bona abafana bakamphakathi bababuyisele emuva noba bothena yena le nto yena akayazi kamphakathi bona baleli United Africa i-United Africa thina kasileli i-United Africa silela umphakathi ukuthi aphume eZimbabwe i-Africa 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 sise-Africa vele thina si-under i-Africa diaspora kasi ukuthi silwela i-Africa silwela imiphakathi ukuthi ayiphume izimele yodwa eZimbabwe ma usithwe nawo yazi irodiya siyanyasalan ukhuluma okunye nakho sokwehlukene bako singabakamthokazi sithi bantwana bamandebele bantwana basemathibelelenti lizwe ecapen smell the coffee akusekho isikhathi sokubuyela emuva manje asibambanini singabathokazi sikhulule umphakathi ukuthi sibe lelungele endaweni zakithi lapho abantu abethu bazothola khona asilweli ukuthi thina sifuna ukuthi uhulumende lowezimbabwe aphume kubuse thina thina silwela indawo yethu sithi phambili ngomphakazi omphakazi kaxa asilweli i-afrika silwela imiphakazi ukuthi kayiphume ezimbabwe izimele yodwa
mphinde ngibingelele futhi ku-studio 7 lapho ngibingelela abasakazi bonke abe-studio 7 okiphi dube hayi siyabonga nabo-ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela labantu laba abakhuluma kabi nge-MRP yabatshela labantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bayithi lapha okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa every corner to corner yibona abantu abavalelwa bona la abantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba abangani babo nabo bonke omnangagwa laba balokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu eqhubeke ikhuluma le ikhuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi.
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usomlomo wedale Lady House kwele Melika, unkosikazi Nancy Pelosi, ufike eTaiwan obekuthiwa angaluqobi ngele China. Osekufake ubudlelwano bele China lele Melika esimeni esibi kakhulu. Isihlenge seTaiwan sithi asifuni kuba ingxenye yakwele China, kodwa ele China liphakathi kwemizamo yokusihluthuna. Ngokuya kwele Taiwan okwenziwe nguPelosi, amabutho akwele China abikwa ebeseqalise ukuhlasela indawo ezincelelane leTaiwan. Ele China lithembise ukuthatha amanyathelo alukhuni nxa uPelosi engalugqoba kwele Taiwan. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi ahambe njengomkhokheli ngoba ngithi isikhundla zakhe lesi siyisikhundla esiphezulu ukuthi alubanxa namhla umongameli engakhothama yena nguye othathayo ukuthi abuse ilizwe leli lase-America. So ukuhamba kwakhe ukuhamba komuntu oqakathekileyo sibili ukuthi lawona lawo amazwe afika kuwo ayabe khangelele ukuthi afike ukuze mhlawumbe akhulumisane lamaphalamende abo kumbe akhulume okunye okuphathelane esingathi ipolicy ye-America ukuthi i-America ikhangela njani lelo lizwe alethekeleleyo njengobuza ukuthi Singapore athi Japan abese sithi khona lapha e-Taiwan eTaiwan kungathi kulokungazwisisani ukuthi iChina yona ifuna ukuthi ngabe uhambe wahamba kuyo iChina kulokuthi aye eTaiwan ngoba kupha iTaiwan isigaba sokungathi kuyilizwe. Ake sithi thina umongameli omnyasuke lapha athi yena na ngiyakwethekelela eMathebeleland kangifiki eHarare kodwa ngiya eMathebeleland. Uhulumende abese sithi hayo ungazi waye eMathebeleland wena ngoba eMathebeleland ayisilo lizwe. eMathebeleland iyingxenye yeZimbabwe. Umongameli lwana athi hayi mina ngiyahamba ngiye eMathebeleland kuphela kangiyi eHarare. Kungathi kunjalo kwinto kokhona ukuthi likuzwisise kuhle ukuthi yona iChina ithi iTaiwan ingaphansi kweChina.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilani. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende zithi umhlangano wazo labaphathi ntambo bakahulumende awuzange ube lesisombululo. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.